Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lishona njani mtwaka zomuhle ikutibana lamhlanje kungolwesithathu umhlaka 18 kumabasa ngelanga likazibuse ele independence ku 2018 walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje inkulungwane lenkulungwane zinanza ilanga likazibuse eHarare la kobulawayo umkhokeli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uphathekile emkhosini oqhutshelwe eHarare. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umnumzana Patrick Chinamasa zikhona pha eMelika emihlanganweni ye-World Bank. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqa emkhosini oqhutshelwe eHarare lomunye oqhutshelwe kobulawayo lamhlanje zinanza ilanga likazibuse ele independence. Kobulawayo khona umkhosi lo oqhutshelwe eWhite City Stadium lapho umphathintambo wedolobho lakobulawayo abale khona umbiko wokunanza lolu suku ovela kumongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu zijabule lamhlanje zinanza ilanga likazibuse. Ngemva kokubala umbiko kamongameli unkosikazi Angeline Masuku uke waphelelwa ngamandla wawela phansi ngoba ephathekile emzimbeni. Umqondisi wedolobho lakobulawayo unkosazana Thokozani Ncube uchasisa ngokuphatheka kukankosikazi Masuku emphakathini. Ethi udokotela kankosikazi Masuku ubemalele ukuba aqhubeke esebenza ngoba umzimba ungavumi.
Yikho efanele ebone kufanele ukuthi awuye namhlanje sizocelebrate sonke nini ilanga lethu le-independence. Engingakutsho ukuthi udoktor wakhe ubevele emphe amalanga amalutshwane ukubana aphumule bijana. But because of her commitment, ubone kufanele ubana abuye azokuba lathi namhlanje. However, okwakhathesi she is receiving medical attention. Hayi, ngiyalithembisa ukuthi kuzakuba right. Akulalutho oluzahamba kubi. Sizaqhubeka ama-director of ceremonies ethu besilandisele ukuthi kuyini okuyalandela ngesikhathi esifitshane esizayo.
Ilunga labalwa impi yenkululeko uviyo lezipra obesemkhosini lo umnumzana Edward Nare uthi ilanga leli liqakathekile loba nje ukuwa kukamama uMasuku kuyinto edanisayo.
Umuntu ngumuntu wokuthi engizwa kuhle ngakusenzakala into enjengazoba leziyana. Asiyo nje ukuthi omunye umuntu ungayithakazelela ukuthi ebezakale lokho. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi abanye bezimile phambilini ukuthi ivele udokotela ubemnikile amalanga ukuthi ihambo yephulo yena ngokuthanda umsebenzi waseqinisela wathi hayi wothini ngihambe kuphela.
Unkosazana Nokuthula Mlilo uthi ilanga likazibuse selaguquka kudala ngitsho lemaphandleni kwakule khefu elijabulelwa ngumuntu wonke kodwa kulezi insuku sokwehlukile.
Ngathi hayi kugcwala abantu kugcwele ngoba kudala le makhema reserve kwakudliwa sibili hawo kwakatezi haya sikwazi ukuthi kwenziwe kuyini okwakudala kwakho kuhle sibili kwakho right kwakudliwa
bekunyathelwana enkundleni White City Stadium lapho abantu abaphiwe ukudla kwamehlo lenhliziyo zinhlanganiso ezehlukeneyo ababalisa abezomvikela amapholisa abasakhulayo labaculi kunye lemidlalo yebhola. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eWhite City Stadium ngingu-Anastasia Ndlovu.
Emkhosini weHarare khona umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu ukubana ilizwe kumele liqhubeke libambene lithakazelela inkululeko. Umhlangano lo ungenwe njalo ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa. Kubika uMavis Gama.
Ngikele ngenjabulo enkulu uMongameli Emmerson Mnangagwa lapho engena enkundleni yeNational Sports Stadium emkhosini wokunanza iminyaka engamashumi amathathu lasitshiyagalombili ilizwe lathola uzibuse. EleZimbabwe linanza lolu suku kwakuqala kusukela latholayo uzibuse lingela owaye ngumongameli Robert Gabriel Mugabe ohluthunelwe intambo zombuso libutho lawupha uMnangagwa. Emazwini akhe awethule emkhosini walamhlanje ugcizelele inkuthazo yakhe yokuthi malungabi lodlakela ukhetho lwalonyaka luqhutshwe ngokuthula ukuze impumela yalo yamukelwe nguye wonke umuntu.
Ladies and gentlemen, from the comrades, in a few months' time, our country will hold harmonized general elections. I urge all leaders of political parties to heed the call of our national anthem.
Sizobona ilizwe lethu liqhuba ukhetho kwinyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngiyalikhuthaza lonke lina elikhokhela amabandla ezombusazwe ukuba lenze njengalokhu okuthiwe ingoma yelizwe, libe ngumzekeliso. Sesukanelayo yonke imihlobo yodlakela okubalisela ukuthukana. Uhulumende wami uselungisela ukuqhuba ukhetho oluqhutshwa ngendlela yamukelwa nguye wonke umuntu.
Kodwa omunye wenkokheli yamabandla ezombusazwe yaphikisayo umnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye icele le-MDCT kanye nomanyano we-MDC Alliance uthi okukhulunywa uMnangagwa kuyize khona bezokhulumisana laye ngenguquko okumele ibe khona elizweni ezavumela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
Silibandla elilandela iziqondiso ze-Afrika, silibandla lomuntu wonke. Impi eyaliwayo yaliwa ngumuntu wonke elizweni. Silapha ukuhlonipha wonke abasishiyayo befela ilizwe leli, kanye lokuthi kwelizayo kuza kube sekunguye uMnangagwa oza kube sengumkhokheli webandla eliphikisayo. Kungakho ngizothanda ukuthi laye aze kumikhosi efana nani. Ngizelapha ngilungiselela ngoba yimi engizobe ngikhokhela yithi esizobe sesibuza. Inkulumo yakhe uMnangagwa ayiqondiswanga kithi, kasivumelani kulokhu akutshoyo. Uthi yena kuzokube lokhetho oluqhutshwa ngendlela eyiyo sona isimo singaguqukanga.
Omunye wabaxoshwa kuZANU PF ngesikhathi ikhokhelwa nguMgabe owayeyisikhulumeli salelo bandla umnumzana Rugare Gumbo ubekhona emkhosini wanamhlanje. Owalonyaka umkhosi unanzwe phansi kwendikimba ethi Zimbabwe Age 38 Socio-Economic Restoration and International Re-Engagement. Ungenwe nguZulu ovele kunhlangothi zonke zempilo, iziphathamandla zikahulumende, abameli bamanye amazwe eZimbabwe abezokholo kanye labezomvikela. Omunye wabekade libasuZulu ngumculi olodumo u-Alick Macheso leqembu lakhe le-Orchestra Mberikwazo. Bekulomdlalo njalo wenguqu iqembu elimela isizwe elama-Warriors lidlala lele-Zebras lakwele-Botswana kumncintiswano wenkezo ye-President Independence Cup. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
O Umumo uqhubeka umubi ezibhedlela eziningi zikahulumende kungelabongi labongikazi kulandela ukuxotshwa kwabo umsebenzi nguhulumende izolo. Uhulumende na uthi useqalisile ukuqatsha abongi labongikazi abatsha kuqala nje kusasa. Kubika uBathabile Masuku.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Dongo uthi umbiko wokuxotshwa kwabo bawutholile ezindabeni abakaziswa ngokusemthethweni.
Sesikhulume le Health Services Board sibazisa ukuthi thina lokho esiqhathiwe ngakho nxa bengaqala ukuqhatha abantu thina silokho esikhona sizakusa udaba emthethwanda.
Udokotela wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi umumo lokho umubi esibhedlela ethi abongi lokho bengakaphenduki emsebenzini.
Isibhedlela lokho sisebenza ngestaff sona lethu omongikazi labana asazi ukuthi uhulumende labo omongikazi laba bazaqedelana nini indaba yabo leyo kwenzela ukuthi baphenduke emsebenzini. Kodwa ngibona amaphepha athi khona uhulumende thi sisikhathi abantu asebaretayayo labanye abangasebenzisi. Ikho kusasa njengoba siyabuyile emsebenzini.
Umongi okhethe ukuzibiza ngokuthi nguNigel Dube uthe sebezwile ukuthi uhulumende ubaxothile umsebenzi kodwa bananzelela ukuthi ubukhokheli babo leningi labantu alithakazeleli indlela uhulumende akhetha ukuphatha ngayo udaba lwabo.
I-management ingazwani lakho ukusekela kancane khona kokukhalala kwesebenzi ukubuya emsebenzini. Kodwa ke ngeke bekufake kube sobala la njalo abantu into abangayithabanga kakhulu indlela igovernment esikuye yaresponda ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi abakhokheli belizwe abahloniphi ukukhululeka koluntu kanye lamalungelo amunyethwe yisisekelo sombuso.
Usekeli kamongameli akhiphe igama elibuhlungu lokufuna lokuthi sekuxotha izisebenzi zempilakahle yamanesi ngenxa yokuthi batshengisele ukuthi hayi thina kasiphathwa kuhle. Umuntu axotshelwe ilungelo lakhe elikhona la ku-constitution kuyamangalisa njalo kuyadanisa njalo kutshengisa ukuthi iZimbabwe ayikabi ready ukulandelela lokugcina isisekelo sombuso.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbuso Bhebhe uthi uhulumende uveza uncindezelo kanye lokwehluleka okwedlulisileyo.
Lapha ngibona kuvezeke sobala ukuthi uhulumende wethu ulokuncindezela thize ngoba kangeke wathi uyamisa amanesi wonke elizweni msebenzi bona bevele betshengisela into ayebavele bevunyela ukuthi beyenze emthethweni welizwe lonke i-constitution. Ngakho bekungafanelanga bexotshe umsebenzi kodwa kuhulumende kade kufanele ngabe yena ukhangelisile ngokujulileyo ukuthi vele isisusa sendaba singaphi. Lokho abakwenzayo kufanele ukuthi benathe amaphilisi ekhanda wena umuntu evuvuke uzwane.
Iningi likaZulu lithi lokhu kuveza uchuku lombuso webutho ongelazwelo ebantwini abalezikhalazo okumele zilungisiswe hathi ukuhlukunyezwa ngoba beveze imbono yabo ngokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo sibalukhulu weReserve Bank umnumzana John Mangutsha bangena imihlangano enziwa minyaka ngomnyaka eWorld Bank leIMF konapha eMelika sikhuluma nje. UChinamasa uthi bazahlangana lezi phathamandla zikahulumende weMelika bekhulumisana ngezijeziso. Asizweni ekhuluma leStudio 7 namuhla.
I'm here to attend the World Bank meetings, which are called spring meetings.
Ngilapha ukuzephatheka emhlanganweni ye World Bank ngoba eZimbabwe lilesabelo kuleli bhanga kanye la ku IMF. Silande imihlangano le njengamalunga e World Bank le IMF.
On the sidelines of these meetings, I'm going to be meeting the State Department and the Department of Treasury of the United States.
Ngakolunye uhlangothi ngizahlangana leziphathamandla zikahulumende kweMelika eze-State Department lezogatsha lwezemali olwe-Treasury. Sibacela ukuthi besule izijeziso zenoto abezethesa iZimbabwe. Sizahlangana njalo lababolekisa imali, sikhulumisana labo ngokubhadala izikwelede zethu.
Umnumzana Patrick Chinamasa, ongumphathintambo wezemali, khuluma le Studio 7 ekhonapha eWashington DC lamhlanje. Obehumutsha yintatheli yethu uGibbs Dube. Uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lamhlanje sikhangela usuku lukazibuse kwe-independence. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amazwi enduduzo lokhe siza emulini yakoBush evela endaweni ezitshiyeneyo zeMelika kanye lasemazweni womhlaba ngemva kokubhubha kwaye ngomkamongameli George H.W. Bush unkosikazi Barbara Bush izolo. Ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lambili 92. Unkosikazi Bush ube lembali ebukekayo yokuba lo mtshato omude embalini yabo mongameli beMelika ngoba ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73 endile. Okunye okwenza imbali kankosikazi Barbara Bush ibukeke ikuthi wayendele kumongameli njalo wazokuba le ndodana eyaba ngumongameli weMelika uGeorge W. Bush. Lezinye njalo ezikwezombusazwe ezibalisa uJeb Bush yena uncintise kukhetho lwama-primaries ama-Republicans okuba ngumongameli. Ukukhangela impilo kankosikazi Bush, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esenhlanganiso yamakhosikazi angamakholwa eSabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference iZawak, unkosikazi Rona Svanda.
Kulusizo kubana imuli yako Bush ilahlekile umama, umama Barbara Bush sikhala layo imuli. America yonke sikhala le muli yalo Bush silosizi siyethemba ukubana lizaduduzeka ikakhulu ngempilo kamama indlela kade iphila ngayo.
Wena ubumazi ngayiphi indlela?
Mina ngiqalisa ukwazi ngomama uBush kudala ngangikwazi ukuthi kuthiwa ngumama othanda abantwana okufundela abantwana ehambe esikole ehambe bafundela esenelisa ukubana balethe ndawonye bafunde ukubala lokubhala. Khona ukhena nje ukuvulwa amehlo ukuthi wazi ukubala lokubhala kuyinto enkulu emntwaneni ngoba yinto okukhula layo nxa usuyikhulile oyisebenzisayo ukuze impilo yakho iphumelele. Ukuphatha kwakhe imuli ngizwa kuthiwa ngumama okade ehlanganisa imuli kangaka uze nxa ufuna ukubona zwana okukhulunywa ngabazukulu bakhe izizukulwane zakho abakhuluma ngakho khona nje ukuthi umuntu ahlale iminyaka eyisikhombisa edlula iminyaka eyisitshiya you know amathuma ayisikhombisa ehlezi le ndodana khonokho kungitshengisela ukuthi ube ngumama obekezelayo akula muntu opheleleyo ongelasici kutho ukuthi umama lobe usenelisa ukubikezela ube ngumama olothando umama olubuthelelayo imuli yonke.
Umama lwana vele wayele inkulumo emgceki
emgcike le ukuve ngesaba ukukhuluma abona kufanele yikho sibona eseneliso kuba na umama wesibili eAmerica ukuthi abe yinkosikazi yomthungameli welizwe aphinde abe ngumama womthungameli welizwe owakuqala esimaziyo ngoAbigail nguye owakuqala waba nobaba wayengumthungameli wazoba lo mntwana but wesibili nguye umama uBush khona ukuthi umntwana la yazihawukele umba abantwana labo bezihawukele lanxa abanye bengabangabathungameli belizwe kodwa bangabathungameli lapha abakhona okutshengisela ukuthi isandla sakhe besiqinile ekufundiseni njalo bemele iqiniso abantwana bebona ngoba okwenza ukuthi bakhwabithe lokho okwenziwa ngubaba yikuthi umama uyisisekelo sakhe
ye nxa sikhangeleke ukuthi ubudlelwane beZimbabwe eAmerica ngalinye isikhathi sombuso womkakhe nesikhathi sombuso womntanakhe
ye nesikhathi sombuso womkakhe ubudlelwano siyabubona ukubana yikho abantu babesenelisa ukubana basuke eZimbabwe bazibuyele lapha bafike lapha eAmerica bafike bathole imisebenzi basebenze bafunde ikakhulu ukufunda bafike bafunde baningi abantu ababuyayo ngesikhathi umkakhe busa babuya bafunde babe yikho lokho abafuna ukuba yikho khona kuyafana nalesikhathi umkakhe umntanakhe engumthungameli welizwe abantu bebebuya khona eAmerica bafike bafunde bayenza konke abafuna ukukwenza baphumelele kungela nkulumo eziningi kodwa into engiyikhangeleyo uyazi ukuthi ngesikhathi umkhuhlane we-HIV and AIDS usesatshwa umuntu kuthiwa ungamthinta abantu becabanga ukuthi ungamthinta umuntu olomkhuhlane nalowo la uyawuthatha umama uBush uphuma ngelinye ilanga kudala iphethe okulusane phambi kwabathatha izindaba ephethe usane okwakuthwale lo mkhuhlane konoko kwaba yinkulumo yokuthi etshengisela abaningi ukuthi hayi lokho elikucabangayo kayisiko asingeke sihlukanise abantu ngenxa yokubana segula umkhuhlane wenje njalo ngamanga ayisukuthi ungamthinta umuntu lowo la uyagula kwaba yindaba ayikhuluma engakhuluma ngamazwi amaningi iyasali lokhu isemehlweni yavula abanye abantu ababedlile ngayo kumbe ababengambulelwanga kuhle ngayo yabavula amehlo
Unkosikazi Rona Sfanda isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ngwenhlanganiso yamakhosikazi ngamakholwa eSabatha aweZimbabwe Adventist Women Abroad Conference iZawak. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana John Sullivan wethule umbiko wokwenzela mhlophe leZimbabwe ngokunanza iminyaka engamashumi amathathu lathoba mnembili elithole uzibuse. USullivan uthi njengoba ukhetho solusondele eliZimbabwe lilethuba lokuthi lilungisise umonakalo ongaba selizweni ukuze lithuthuke libe lelakusasa elihle kwezombusazwe lakwezenotho. USullivan uthi uZulu waseMelika umanyana loweZimbabwe ekubeni lethemba lelakusasa lombuso okhululekileyo kanye lentuthuko kwezenotho njalo ukhangelele ukuqinisa ubudlelwano obuhle labantu beZimbabwe okweminyaka eminingi elandelayo. Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zithi kazikayitholi inkululeko njalo kudingeka inguquko enkulu elizweni ukuze umuntu wonke weZimbabwe athole inkululeko epheleleyo. Lokhu kwethulwe izikhulumi ebeziyingxenye yenkulumompikiswano phezu kukazibuse weZimbabwe eqhutshwe izizalwane zeZimbabwe lamhlanje eJohannesburg kubika uBenedict Mhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhethe ukuthakazelela ilanga likazibuse lamhlanje ngokuqhuba ingxoxo lapho ebezibuzana khona ukuthi ngambe izizalwane zeZimbabwe zayithola yini inkululeko ngo-1980. Phuze zonke izikhulumi kule ngxoxo-mpikiswano bezivumelana ukuthi yebo ilizwe laphunyuka phansi kombuso woncindezelo lwamabhunu, kodwa qede lapho wangena phansi koncindezelo lwebandla lweZANU-PF. Bathi iZANU-PF yathola umnotho oqinileyo yawuguqisa phansi ngamadolo ngenxa yenkohlakalo, kwathiya abantu bengaselamsebenzi, kwaphinda kwandisa ukuyanga elizweni. Lezi zinto abathi kazitshengisa ukuthi kule nkululeko. Enkulumeni yakhe kulombuthano umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi bakhona abalutshwana asebethethe inkululeko lomnotho welizwe bayithwathika ezambeni zabo, okuyibo okufanele balwiswe ukuze wonke umuntu akhululeke.
Uhulumende waseZimbabwe wahamba waye Washington ku-IMF le-World Bank, lapho aphuma khona lohlelo lwezomnotho okuthiwa Economic Structural Adjustment Program. Sabona ama-factory amaningi avala, izizalwane eziningi zaseZimbabwe ababesebenza eZimbabwe babuya lapha e-South Africa. So yikho thina sithi-ke yebo yesathola uzibuso ngo-1980 kodwa kasikakhululeke.
Abanye ke bathi kungatsho kanjani ukuthi Zimbabwe ikhululekile nxa izinkulungwane zabantu ezabulawa ngesikhathi seGugurawundi kungakakhulunywa ngazo noba ukujeziswa kwalabo abenza lokho? Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbenzi uthi kufuneka izizalwane zeZimbabwe zime ndawonye zilungise konke okonakalayo kusukela ngo-1980 ukuze umuntu wonke akhululeke ngokugcweleyo.
Okwamanje abantu siyabona ukuthi kunento eshothayo kancane ukuthi singazicelebrate le i-independence kahle, ngoba kunje lapha e-South Africa namhlanje kufanele sithokoze sijabula yonke indawo, but just imagine sesihlezi phansi umhlangano wokuthi kuvele kuzovelani after this.
Akhona-ke abathi ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni osekwenze zonke iingatsha zikahulumende zagcwala abebutho kukhombisa khona ukuthi inkululeko isihleya nyabalala, njengoba kusobala ukuthi ibutho ngeke livumele ukuqhubela abanqobileyo iintambo zombuso. Omele bandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi zenzo hathi ukukhuluma nje ngomlomo yizo ezizakwenza umuntu wonke eZimbabwe azwe ukuthi ukhululekileyo.
Uma sikhuluma nge-independence uzibuse, sikhuluma ngokuthi abantu babe nelungelo lokuthi bakhulume lokho abakuthandayo ngesikhathi abasithandayo, babe nelungelo lokuthi bahlangane ngesikhathi abafuna ukuhlangana ngaso. Kumanje abaningi abantu baseZimbabwe baphumile eZimbabwe bangaphandle, kanti uzibuse lona kanti ubenefitha bani wona?
Yiningi elithi alikho ilizwe elikhululekileyo elibalekelwa ngabantu balo njengeZimbabwe. Laba ke bathi nxa iZimbabwe isikhululekile kwezombusazwe, ezomnotho, ezenhlalo kaZulu, kwezokwethulwa kwemibiko, kwezokhetho lezinye, akukho zabuza omunye, kodwa bonke abasemazweni bazabonakala ngokuthwala imitshaqana yabo sebephindela ekhaya. Yingxoxo-mpikiswano ibiqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ndawonye le-African Diaspora Forum. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Yesizwe imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe lamakomanisi eChina liqhubekela phambili lilwisana labantu abalandela ukholo lwesiKristu ngesikhathi likhuphuka inani labo. Ilizwe leli seliqalisile okusemthethweni ukuvimba ukuthengiswa kwamabhayibhili ebulenjini be-intanethi. Amabhayibhili kumele athengwe emavinkilini avunyelwa nguhulumende. Lokhu kulandela ukumiswa kohlangothi lukahulumende olubona ngezokholo ukuthi lukhangelane lezenkolo. Ibandla le-Communist Party yilo eliselizabona ngezokholo, okutsho ukuthi imithetho yonke ekhangelane lezokholo izakwethulelwa uZulu libandla leli. Abazatholakala bengabhalisanga kuhulumende bazabotshwa baphoselwe entilongweni. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Solidarity Worldwide sitshele iphephandaba Lady Sun ukuthi bakhathazekile ngokwenziwa lelizwe leChina elingasavumeli ukuthi abantu bathengise amabhayibhili ebulenjini be-internet. Uthe lokhu kutsho ukuthi ilizwe leChina lephula ilungelo likaZulu njengoba abanye abantu abakholwa isiKristu bengabhalisi okusemthethweni. Uhulumende usanda kudiliza izindlu zokukhonzela ezamaProtestants kanye lamaRoma. Ngozibandlela uhulumende wakweleChina esabelweni seZhangji wasebenzisa omaqhuphula ukudiliza igolide and Lampstand Church yama Protestants ukuthiwa babe ngabhalisanga ukuthi balandele ukholo lolu elizweni. Abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amahlanu 50,000 babelandela okwethulwa kuleyo ndawo.
Lawo ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kunanzwa ilanga likazibuse ele Independence. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo uMtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.